sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlakatheni kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba ngokuphumelela ngoba emalabithayo ongayiphotiyo enhlanganweni yokufikelela izabuphola phele ukuba yokumphaka ama-democracy.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba nguNobhodi Makoni, uKudzaisa Chiwo, Jacob Chigodora, kanye loBatsira Isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamatshumi amathathu, i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemori Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo ungakhangela kade isisekelo sombuso iconstitutionile ipha lokokuthiwa yi-freedom of speech. Lokho abakukhulumileyo kasonto emangalisayo ongayiphotiyo emhlabeni yonke jikelele izakuphola vele uma yokumphaka ama-democracy lapho kubuzwa khona ngentando yabantu kuhlonitshwa amalungelo abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu babotshele lezo zinto ngoba kakumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo evele individual kodwa njengoba esesipholisele ngumpholisa kumele akulindele ukuthi abantu azakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiwe.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikaMnangagwa, kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa besetheswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi okwenzeka ukuthi abantu abahlezi babotshwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandoyeningi ngokuvele kuse-ICU ugule usiya phambili kuphinde sifike kwafenaziwa abantu bengaphelelisi ukuthi bakhulume lokho abangakhuluma. Ngokuba umuntu nayefisi yintsha yomuntu othile kusho ukuthi uyisidigini salowo muntu uyisebenzayo usebenzela yena. Angiboni ntamba-ke kulokho nangaba abafuneka amapholisa not as individuals, amapholisa as amapholisa institution kuthiwa khona ijijimela isebenzela lo okuzayo akufanelanga ukuthi aphenzele ntamba le yinto ejwayelekile vele i-figure of speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi abengalisayo lokho akufanelanga kube yinto ebokuabantu kodwa-ke lokhu kuyaphela kahle kamhle kuthi kuyahambila abantu abaleka zabotshwa nibotshela izinto abanga
uMnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi, abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichazisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegiga nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okulokhu zileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhu bekhuthaza ukuthi isizwe zamaNdebele sasibambane, isizwe zamaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Abangavumeli usiko lwabo lubulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begagelwa ngesinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini? Bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende. Nje ngibone bona ama-CIO lamapholisa ebembabonileyo, kodwa hayi odedunyiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazi zange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiweyo?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Bona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamele kukulandela.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli weibheju likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwelePhilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafukembula.
Kweze maphandleli lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi ZEC ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ephalamende lamakhansila, i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho ku-ZEC ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Andrew Clow uthi akubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siniphathele iPVR system ukuze nizorejesta ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahofisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oleminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube nesithupha.
Okwamanje Zeke iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, iZeke enelise ukubhalisa abantu abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezithiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Moyosite layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqakathekise njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo kunjengedevelopment. Njalo kuqakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMoyosite ukhuthaze uZulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho. Athi ukuthela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota isiko kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota isiko kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota kwabantu bonke njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi seManama uMnumzana Vusa Nkala uthi lanxa nje uZulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota iZeke emkhosini wayo lo izolo unanzelela ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala amayuthi abalutshwana abahambayo balutshwana amadoda amasithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi siwabuza urejistile uze besithi hayi lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezivalisa iMatabeleland North, iMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaward 16 ebulilima. Unkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani dombolefu. Okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile kodwa kwenzakale intando yabantu bedombolefu. Nginanzelele ukuthi mina bengingekho kupolitics kodwa abantu bedombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment. Ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu bedombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo siwaqathanisa lalo wayincintisana layo. Kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanu PF kumbe amanye amabandla kasoza kunqoba?
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota kodwa i-by-election ndise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Abantu be-ward 16 sebekhulumile, ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye e-council kumbe ukugcotshwa? Yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo?
Ukuya ekhansilini sifisela ukuhamba ebhikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle.
imelele ilanga lokuyaxoxa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoko okufanele ziqhutshwe khona ngapha ewadini yakho. Uzayenza njani ukuthi iziphumelele?
Enhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, kwakhiwa kwe-clinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombolesi njengoba idombolesi ngeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angemaqonda lalezimali angeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza zonke izithembiso zikaZulu. Ogcina mamhlanga ngiyabonga. UWatch 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukansela wakuqala oopposition. Selokhe kwakhethwa okansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukansela kuWatch 16 iDombolezi. Sisonke sibambene. Siza kulungisa ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele wathi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansela ngawathi 16 ebulilima asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande, hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho.
Ungasela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi belengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa inguye inkosi. Sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besiNdebeleni. Ungathini wena ngalokhu?
Ngibona indaba yeBrithani ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu. Ngibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlula lokungenalo. Njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eyengilandi. Okwakutshengisa ukuthi lisho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhangela ukuthi izindawo nje uyabe lwabehamba uPrince Charles emelele indlovukazi. Lokhu kutshengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe. Yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usesiwile isihlahla kube lula-ke ukuthi khona leyani indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya.
Khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besiNdebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini?
I-Afrika yonke ungakhangela kube yithi khona sisukela khona le emuva kwaZulu kuvele umbango khona njengoba nalakathisi ukhona umbango. Kithi lapha futhi lakho njengoba nabile umbango wona la sonke uyakugala into ezelikajide likhona ngobumzilikazi uthe etshona kungena ulobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi okithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo munye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona eyokuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi inkosi elingazala umntwana ongaba yinkosi so ke yikho ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lowo ukuthiwa ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lowo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto so ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwa ngaphansi so ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapha emisibonayo sokuthi kumele siqine kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siyalaphaya isifundo engisibonileyo mina laphana engilanda ukuthi into yakho ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza
lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lila
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas bemuchikilo phana 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Siziqhive ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo Mbuleli litavuga ekesi esigabeni sehalawupa kodwa licula likwele South Africa nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena oziviza ngomhlonitshwa ngokomculo
nginamadlalade asethe ukuba u5 elakuqala lithi lona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla bese kuthi elesi-4 ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumeli inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
sengene ebusuku nenilibo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wezozilamini nambaba yezabo Bimba, bimba, with the sin of me,
nampaba yesa
ba kuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo
ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 063 501 3302.
Abalandeli ke ubatshila wapha manje
sidinga kakhulu isupport yabo, ngathi sicela kakhulu isupport yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu isupport yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso bengayithengi ezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJM Sound ngale Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe nebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamnangagwa. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakoBulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.